siyabonga Sandra lo Chris le tshona njani emakhaya yikudivana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 8 ngompalakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
ayikho into ethile ebambekayo ephumileyo njalo ekhulunywe ngumongameli uMgabe ngesikhathi ekhuluma nabantu kade beze kukhongolo siyezano ngaphandle kwezinhlamba abezikhihliza ethuka labo acabanga ukuthi bayizitha zakhe.
Isigaba sebandla lezano PF eMashonaland East sinquma ukuthi umphathi ntambo wezomvikela umnumzana Sydney Segeramile lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana David Barire Nyatwa kumele basuswe kudale le Central Committee.
Funa ukuphephela bafuna ukuphephela ngokuthini njengoba ungasilanga. Ngile themba ukuthi la khona manje engxenye kuzaba yinkinga kuseyaphambili ukuthi no last year kube la ma-elections. So ngile themba ukuthi amasilamu ngokuya kwesikhathi kungaba la ukuthi bawafeze.
Uhulumende we-South Africa uthi ulakho ukuguqula imithetho ephathelane lokudinga ubuphepheli kulelo lizwe osokusolwe kakhulu ngabaningi.
Imoli kamoyi unkosazana Pretty Xaba obedume ngezemidlalo yokulingisa obhubhe ngomgqibelo ithi idinga imali yokuletha isidumbu sakhe ekhaya sivela kwele India lapho ekade selatshwa khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Isigaba sebandla lezano PF eMashonaland East namhla sibe lomhlangano we-coordinating committee sanquma ukuthi umphathi ntambo wezomvikela umnumzana Sydney Segeramai kanye lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana David Barire Nyatwa kumele basuswe kudale le Central Committee yebandla ngoba kucatshangelwa ukuthi basekela unkosikazi Joyce Mujuru. Lokhu kulandela isicebiso sikaMgabe asenze emhlanganweni weCongress ngomgqibelo esokuthi isigaba seMashonaland East kumele senze olunye ukhetho lwenkokheli. Sixoxelo walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Athi umuntu ongaba ngcono kakhulu ukuthi khona ebe khona laphana lanxa engenalutho angabenza uSimon Khaya umuntu ongaba ngcono. Hayi khona umpoko labantu abaningi le street ngabo ukuthi kathi njengokwane nalokho xa umuntu evele engaziwa lebantini ubekwa ngalithi njalo khona kanye kuyaba le confusion enkulu kakhulu ukuthi kanti khona ubekwe ngayiphi criteria akudingakali lapha ukuthi khona njengoba yena hamba isithe ne senior zipra akudingakali umuntu athenaye lapha akudingakali umbutho lapha akudingakala umuntu yena isimo sakhe yena phambi kwabantu ukuthi umuntu ongaba njani. Akukhona ukuthi kuphonga ukukhethwa nje kuphela nje hayi abantu bale choice yabo njengoba yena usiphatha amandla elilungile ngeconstitution yabo ukuthi uzafaka yena nguye seyakhetha atsha abantu yena nguye sazikhethela ukuthi ngifuna ukusebenza nobani uzazikhethela kodwa-ke hhayi nxa efake umuntu njengompoko vele kuyafanana nje nokuthi la lizwe velelokhu elilahlekile linjalo lingelabameke.
Lo ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuZipra ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Ukuze sihlaziye lolu daba ake sizwe ingcwethi kwezombusazwe ezizimele zodwa umnumzana George Mkhwananzi lo mnumzana Bekithemba Mhlanga bexoxa lo Gibbs Dubuya weStudio 7. Umkhwananzi usungulala ingxoxo.
Ayikho into ethile ebambekayo phumileyo njalo ekhulunywe ngumongameli uMgabe ngesikhathi ekhuluma nabantu kade beze kukhongolo siyezano ngaphandle kwezinhlamba abezikhihliza ethuka labo acabanga ukuthi bayizitha zakhe nenhlekisa namahlaya ake wawazama ukuthi athi enye indoda ethile ekhokhela ibandla eliphikisayo iyisifebe yiyo into ebe ngumbiko ophumileyo lapho akukho okunye okumangalisayo okunika abantu bezimbabwe amathemba okubafumbathisa impilo entsha yokuthi baqhubekele phambi bangene unyaka omtsha bengabantu abazithembileyo akukho konke lokho.
Baba Mhlanga ubona njani ngodaba lona?
Hayi mina ngibona ingani okuphume kulo mhlangano lo okuqala ukubana uMongameli Mugabe utshengisile njalo ukuba nginogwaja kwakhe. Ngoba isikhathi esiningi abantu belokhu bekhulunywa kuthethisana lapha kuthukwa umsekeli wakhe wamayimdura abantu besithi hayi kusho izizathu sifika kuCongress kunjani. Kuyetheswa ke omunye lo ngandawo uyaphikisana laye umnanga wakhe ukubana ngiyonjani ngiyozamlandela uMugabe. Kasazanga akwenza ke lokhu uMugabe ngisho silapha nje asikwazi ukuthi ngimani ozamsekela nxa kuyikuthi lo kade emseka athethe umjuru uzamkhipha. Okwesibili usitshengisile yena ukubana ukuthi abantu eZimbabwe ngithi bethanda ngisho bengathandi okwakathethe usakhona and kungaba lokuthi nxa kuyikuthi usaphinde ngo-2018 nguye onzabe njani ozabe eyi-candidate yezanu PF kulawa ma-elections. Leyo yinto okumele yethuse abantu beZimbabwe kakhulu ngoba kutsho ukuthi okweminyaka emithathu elandelayo akula amabhizinisi avela kwamanye amazwe azaba nangesibindi sokubana azofaka imali zabeZimbabwe kusungule imisebenzi, kuvulwe amakhampani, kulungiswe imigwaqo, kulungiswe izibhedlela. Yikho kathe sokutshengisa abantu beZimbabwe okumele bekwasabe kakhulu ukubana impisi liya ebesesithi ingxenye esizathu sidalisa umnyaka isibalekile ngoba sesiyilayithela umlilo. Nansi lokhinile ngapi esangweni legumeni.
Baba Mkhwanazi, nxa sikhuluma ngo-2018 kulokhetho phela uMongameli Mugabe uyakhanya ukuthi uzangena khonaphana akuthi uphosa wakho khonapha.
Ye, mina ngibona sengathi kuyinhlamba izanu ethuka ngayo abantu baseZimbabwe ukuthi lo muntu oqeda iminyaka emingaka sesisiya kumnyaka wamashumi amabili lamahlanu ewahlanganise ebusa abantwana abazalwa ngo-1980 abanye bakhona sebenabazukulu babo kodwa kubusa le ndoda ethole ilizwe lilihle ligcwele izithelo lishiywe ngabelungu yalidiliza yalidicilela phansi. Namhlanje akunamisebenzi njengoba esho umfowethu uMhlanga abantu basakazeke bagcwala umhlaba wonke bebaleka sengathi ngamagundwane ephuma emlindini ongena inyoka ngoba phakathi kwelizwe kungasekho okungabaphilisa. Uma sesibheka u-2018 sesibona lumhlola ongaka owehlela izwe laseZimbabwe ulokufisa ukuthi ngabe uqhubeka ubathwalise nzima kusuke kuhlasimulisa igazi kwenza izinwele zime ngoba asisazi ukuthi sizobalekela phi ngoba okusobala ukuthi iZanu PF iyimpahla yakhe long as kungena yona iZanu PF kusho ukuthi yena okwakhe kuzomela ame kuphela ngokuwa. Maye saphila kusasekhona umphefumulo phakathi kwaloya mzimba leya ndoda izoqhubeka ifuna ukubusa. Yikho ayikho inqubeleka phambili ngaphandle kokuba kudilika ilizwe kunamba abantu kubuya ngabukhule.
Lapho sizwe ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa umnumzana George Mkhwananzi lo mnumzana bekithemba Mhlanga bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Kunjalo nje sithanda ukuthatha leli thuba ukwazisa lina balaleli bethu ukuthi udaba esilwethu lelelo na izolo lokuthi unkosikazi Joyce Mchuru udibane loMongameli Mugabe eStoddart Hall eHarare belungaqondanga. Abantu kade sikhulume labo bebethe uMchuru uhlangane loMugabe loMongameli Mugabe kodwa kabakhulumisana nga. Okuliqiniso ukuthi ababili laba abazange bafike ngasikhathi sinye ukuyavalelisa isidumbu sikamuyi uDr. Kotjo Dube ngalokho kabazange bahlangane. Uhulumende wele South Africa uthi ulakho ukuguqula imithetho ephathelane lokudinga ubuphepheli kulelo lizwe okuyinto esolwa kakhulu ngabanengi. Ugatsha olubona ngokwenzakala kulelo lizwe luthi abadinga ubuphepheli laba balakho ukubanjwa ngamandla ukuthi baveze ukuthi bagcine imali emabhanga eSouth Africa yini kanye lokuthi bafunda bafika kuliphi ibanga. Uhlelo lobuphepheli lwehlukene lohlelo olusungulwe ngomnyaka ka-2009 olweZimbabwe Special Dispensation Permits olokutholisa izalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa amaphepha. Isizalwane seZimbabwe sihlala kwele South Africa umnumzana Clyde Zondo uthi ukuguqulwa kwemithetho yokudinga ubuphepheli kwele South Africa kuzaphazamisa izizalwane seZimbabwe eziningi.
ama banki ase South Africa akukho lulu ukuthi mawusebenza iAslam ba accept ibanki engiyaziyo kuphela ebivuma ukuthi uvule iaccount usebenzisa iAslam FNB undoda esebenza layo nje ngibengifonela ngiyabona kule 5 minutes nje edlule ngikonfirma la ukuthi hayi wasebenzisa iFNB laba amanye amabhenki vele uma uhamba nje usuyafuna ucela uvule i-account uphethe iAslamaya bavumele. So kuyamangalisa ukuthi i-South African government uma isizafuna zonke lezi izinto ebantwini yona ikwazi ukuthi amabhenki akhona akukho lula ukuthi abantu bavule ama-account. Ngilethemba ukuthi abantu abaningi basebenzisa ama-account abangani. Ngokuthi isikhathi esidingi uma ufuna umsebenzi bafuna ilokhuzela asithi ungeke uqale uvule i-account uqale udinga umsebenzi. Right, uma udinga umsebenzi so lese usutholile sebezafuna ke-account number. So ukuthi khona lapho bahle bakubhalele ama-forms, bawunikeza ama-forms ukuthi ukhone ukuyavula i-account ngibona ngathi kunzimanyana kancane. That's why ngicabangela ukuthi iningi labantu ma bengahambanga bavule FNB bangabe besebenzisa ama-account ezihlobo labangane ababathole belapha eSouth Africa.
Kwaba lula kuwe yini ukuntshintsha usuka ku-asylum usiya ku-special dispensation?
Yeah, hayi akuzange kube le nkinga bekulula mphela.
Kona ukuthola ubuphepheli kwele South Africa kunzima kangakanani ngoba sibona lapho uhulumende uthi phakathi kwama applications azinkulungwane ezilithumi lambili i 12,000 nyakenye kuthole abantu ababili kuphela.
Ya ngokuthi mangisiza nje la leso sikhathi mina ngifika lapho ngo 2006 ukusiza nje bekhuluma ukuthi eZimbabwe kusela akulampi. So abantu uma belokhu befuna ukuba ukuphephela bafuna ukuphephela ngokuthini njengobana ungaselami. Ngile themba ukuthi la khona manje engxenye kuzaba yinkinga kuseyaphambili ukuthi no last year kube lama-elections and umhlaba wonke jikelele uphose wa-accept ukuthi konke ku-right. So ngile themba ukuthi ama-aslam ngokuya kwesikhathi kungaba lakho ukuthi bawafese.
Umnumzana Clyde Zondo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Imuli kamuyi unkosazana Pretty Xaba obedume ngokwenza imidlalo yokulingisa obhubhe ngomgqibelo ithi idinga imali yokuletha isidumbu sakhe eZimbabwe sivela kwele India lapho afele khona isiya kwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane yomphimbo. Sixoxe lomkamne wabo unkosikazi Ruth Xaba ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amalungiselelo sibe sisamelela ezinye izihlobo njengoba uPrithi uhambe eIndia wayehlala 3 months, like this is the 3rd month. Azahambe sarayise imali yokuthi ayehlala khona 1 month, but njengoba bafike eIndia badecide ukuthi khona bafuna ukumenza ikhemo, wagcine sehlala isikhathi eside. So imali yethu ayisayinelanga ukuthi khona sikwanise ukuthi esanda ukubhubha simbuyise ngapha ekhaya. So kwakhathesi sisamelela lawa abafuna ukusincedisa ngezinye izihlobo ukuthi siwuthanise imali yokuthi abuye. Like imali ekade siyicabangela imali efuneka kuphala e-India 2500, then is 2000 efuneka for for cargo, then ngapha eZimbabwe kufuneka imali like sizabhadala iZimra, sizabhadala ikhona about 450 abathe sizayibhadala. Njalo abantu bangawuthana labo kuzamele sizame ukukhetha for abantu bona labo. So okwakhathesi sisamelela ukuthi imali leyo ikhwane, imali ingakhwana basishele ukuthi even in 2 days iyabe sebuyile.
Manje abafuna ukuphathisa bengayenza njani?
abafuna ukuphathisa banga ngile nombolo ecopesh i-0772-913-455. EZimbabwe okwakhathesi abasekhaya bamelele ekhaya ngenxa yokuthi sesikhathi ungaphangisa ukubiza abantu uzathola isikhathi eside isidumbu singakhaboshi. Kodwa abalapha eHarare babuya bazosikhalela, babuya kunumber 42 Ray Arm e-Eastly eHarare. Ikho lapho ngaye ngigcina khona angahahambi.
Lo nkosikazi Ruth Xaba isihlobo sika Moyi Nkosazana Pretty Xaba obedume ngezemidlalo yokulingisa ikakhulu omabona kude o Studio 263 obekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare.
Kulevdog lamhlanje sikhangela ukufuthelana lengxabanqoza eqhubekela phambili kubandla lezano PF ngemva komhlangano weCongress.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Kula wasangoma umntana muya kula.
Abasebenzelana labasakhulayo bathi inengi labontanga seligula umkhuhlane wengqondo ngenxa yokunatha lokubhema okudakayo lokungasebenzisi ngendlela imithi yokwelapha okubangelwa kakhulu ikuswelakala kwemisebenzi. Kubika uNotando Spanda.
Inhlanganiso yabasakhulayo iZimbabwe United Nations Youth ithi amachumi ayisithupha lanhlanu ekhulwini 65% labasakhulayo libhema okudakayo, kuthi ingxenye kunani leli lilodubo ngomkhuhlane wengqondo ngenxa yokudakwa lokhu. Ukucubungula kwenhlanganiso ye-Anti-Drug Abuse of Zimbabwe kuveza ukuthi phezu kwamachumi amane ekhulwini 43% labantwana besikolo liyabhema. Iningi elisakhulayo lisebenzisa imithi yokukhwehlela ngendlela engayisiyo, lingalandeli iziqondiso zokuthi kumele inathwe ngesilinganiso esinganani okwenza iqine isidaka. Osakhulayo u-Arnold Mthethwa owelokitshini lenjube uthi imithi le iyathengiswa ezitolo zemithi kodwa ithenga nxa ulephepha likadokotela, kungakho bona bayithenga ngudlu kuboso wabo emalokitshini abahlala kuwo. Uthi akusiyo yodwa abayinathayo kodwa bayaginyela amaphilisi wokwelapha abantu abangaphilanga engqondweni lawo abadakayo njalo.
Ndikula amaphilisi futhi amanye inhlanya.
Amaragade.
Amaragade uthi vila busile sipindi futhi.
Ngokuncane
amhlophe so.
Abantu abahlanya.
Ngokuhlanya engujini lapha thina busiwanathi.
So lokhala abantu bahamba bethatha ikhosi yomunye umuntu ewemele inathi. Thina lathi sesinatha njalo.
Omunye njalo osakhulayo ngumngane kaMthethwa uJafet Ndlela uthi konke lokhu kudakwa bakwenza ngoba kungela imisebenzi elizweni. Uthi bangadakwa ikakhulu ngomuthi lo wokukhwehlela olentengo ephansi, batshona bedakiwe bekhohlwe ngenhlupho zabo. Uthi abanye kuyabapha izibindi zokwenza imisebenzi yokuganga efana lobusela engeke umuntu ayenza engadakwanga.
Kulo msebenzi vele ngayithola ukuvila kunathwa lo. Umuntu ezisebenzela kuhle angithiwa kunathwa vila akungela ndaba lapho.
Umnumzana Thembani Ngwenya oyisakhamuzi uthi bayalwazi udubo lokuthi abantu ababo babhema njalo banathe imithi engalunganga. Uthi lanxa bebaxwayisa ukuthi lokhu kulakho ukuphazamisa impilakahle yabo njalo kulethe imikhuhlane yengqondo, kunzima ukuthi abantwana bazwisise imikhuhlane le yengqondo kumbe baqakathekise ukukhuluma ngendubo zabo ngoba esintwini ezendoda inyembezi ziwela esifubeni, kungakho amajaha ikakhulu ayehluleka ukuxoxisana labanye lalapho esephakathi kobunzima. Uthi iningi labantu alandanga kunanzelela ukuthi imikhuhlane yengqondo ilakho kusukela ekunatheni imithi edakayo kodwa liphange libone ubuthakathi nxa umuntu engagula ingqondo ngoba akulalwazi oluningi ngalesi simo. Wengeze esithi udaba lokubhidlika kwenotho yelizwe lwenza kube nzima ukuthi bakhuze abantwana ngoba bengela imisebenzi abangabanika yona ukuze baziphilise bachiyane lokudakwa.
Ukuba kwazi siyakwazi, but kudingakala indlela zokuthi sikunqabele kunongoba abakwenza abantwana bethu izinto ezingekho right. Kade singamkhipha egluini yakhe leyana kumbe engomeni yakhe uyamsanga akula equipment. Sisalwisa kade ukuthi kube le equipment kube lani, wenze ukuthi abantwana bengayenzi izinto ezingekho emthethweni.
osebenza kwezempila kahle unkosikazi Margaret Ncengani uthi kuqakathekile ukuthi abantu ikakhulu abasakhulayo bananzelele ingozi yokunatha imithi ngendlela engayisiyo uthi siqondise ezikumithi le kanye lokudingakala kwencwadi evela kudokotela anduba uthole imithi ethile yikudinga ukuvikela uzulu ngoba limithi iyingozi lapho inganathwanga ngendlela wengeze esithi imikhuhlane yengqondo ivamile lapho okudakwayo kungekho emthethweni sokuyimpilo yomuntu
uhlupho lwalemithi yikho odokotela beyisithi kumele inathwe kuphela okwensuku ezithile umuntu behle bemise ngoba bayakwazi ukuthi iyabulala ingqondo iyadaka umuntu agcine esenza izinto ezingafanelanga njalo nxa eseqalisile ukuthi ayinathe limithi umuntu wakhona akasakwanisa ukuthi ame nxa esenathe okwesikhathi eside ngokunjalo imithi leyi iyalimaza abantwana begcine sebephambana ingqondo abanye begcine bengasahambanga esikolo abanye noma umntwana kade esenelisa ukuthi afunde kuhle agcine engasafundanga kuhle ngenxa yokuthi kuyamphambanisa ezifundweni zakhe
unkosikazi Silaye Mpabanga ngumzali olomntwana owaba nomkhuhlane wengqondo ngenxa yokubhema lokunatha okudakayo uthi umntanakhe weza egoli esengumuntu othanda izidakamizwa ezazimenza abe lolaka angaze azi ukuhlalisana labantu uthi sebengcono kulezi nsuku ngemva kokuthola ukwelatshwa esibhedlela esikhangela imikhuhlane yengqondo ingutsheni
because as it is mina kunje ayifikoda umntwana oke wakuthatha khona onganje but kakuthathelanga lapho kuthathele egoli so right now umntwana unjani under medication engutsheni ngaka at least kathesi ngathi medication yancinci ingane isintshintshile but at first ngayimesaba ukuba la endlini because wayekwanisa ukuthi abeyela odlakela asitshaye abulale izinto esecrave esefuna ukuthi athole izinto zakhe zone ziya
abezempilakahle bathi iningi labantwana lisebenzisa izidakamizwa ngenxa yezizathu ezithiyeneyo ezigoqela ukuyengana labangane ukudinga ukwazi ukuthi vele kunjani ukudakwa ukuswela imisebenzi kanye lokuphila emulini ezingahlalisananga kuhle inhlanganiso ye-World Health Organization ithi amachumi amabili 20% labasakhulayo baba nomkhuhlane wengqondo ngamnyaka munye emhlabeni wonke jikelele ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguNothando Sibanda
imidlalo yomncintiswano wabasakhulayo e-African Union Sports Council Region 5 Youth Games eqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo ivulwe ngokusemthethweni ngesonto ngumongameli Robert Mgabe. Intathe yezindaba ethe zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni imidlalo yabasakhulayo e-African Union Sports Council Region 520 Youth Games enkundleni ye-Papa Fields koBulawayo. Umongameli Mgabe uxwayise abasakhulayo ukuba betshiyane lomkhuba wokubhema lokunatha izidakamizwa. Umgabe uqhubekele phambili wathi ezemidlalo ziyakha ubungane. Umphathintambo wezemidlalo lamasiko uAndrew Langa yena uthe inkundla zemidlalo edolobheni lakoBulawayo zizosala zisesimeni esihle kakhulu njengoba kube lokuthuthukiswa kwenkundla ezijiyeneyo lapho kudlalelwa khona imidlalo ejiyeneyo. Ngemva komkhosi wokuphawulwa ngokusemthethweni kwemidlalo kube lo mdlalo wenguqu phakathi kweqembu lamankazana aleminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa elimela ilizwe leZimbabwe lilabosowabo elimela ilizwe leSouth Africa. Lo mdlalo uphele iqembu langekhaya libhaxabulwe nge-5 kanya. Obukele lo mdlalo njalo engumgadli weqembu lesizwe labesifazane leMighty Warriors uRudone Shamba uthi impumela yalo mdlalo ikhomba ukuba iqembu lasekhaya kalilungiselelanga ngemfanelo limidlalo.
I think always at least leyo ukuthi we didn't get enough preparations. So i-material ekhona is not ready for such a competition. Abakho match fit and abakabi tactically aware. So I think if we had more time for preparations bese ngayenza okungcono kakhulu.
Kwahle kwakhanya emdlalweni wakuqala wesibaya sika Group C wona ophele iqembu leZimbabwe linqobele iNamibia ukuba amantombazana asekhaya aqhuba nzima ngoba iqede nzima lomdlalo. Imbangela kuyikuba iqembu leli libunjwe sekusele isikhathi esincinyane ukuba imidlalo iqale. Eminye imidlalo ekhona kule midlalo ngegoqela yengqindi yona eselarge seatball, ibasketball lejudo ukudlalelwa e-trade fair, i-tennis yona esebulawe athletic club, i-netball yona eqhutshelwa e-White City, ikanti kusasa enkundleni ye-White City kukhangelelwe ukuba imidlalo yokugijima yona ebimiswe ukuba inkundla ibingakapheli ukulungiswa iqale. ukuthi ikhangele umdlalo wenguqu kwamanye amazwe. Elizweni leSouth Africa, iqembu leKaizer Chiefs lihlezi phezu kwengalane lemiklomelwe ngamashumi amathathu lesithupha ngemva kokudlala imidlalo elishumi lane. I-Chiefs inqobe iqembu le-Orlando Pirates nge-2-0 ngomgqibelo, kwathi iqembu leMamelodi Sundowns lithe ngokutshaya le-Free State Stars nge-2-0 lahlala kundawo yesibili lemiklomelwe ngamashumi amabili lantathu, kodwa lona selidlale imidlalo elishumi lantathu. Elizweni leNgilandi, iqembu lihlezi phezu kwengalane leChelsea linqotshwe okwakuqala kulisizini lapho lidliwa ngeleNewcastle nge-1-0 ngomgqibelo. Le mpumela idale ukuba iChelsea yaleyile miklomelwe ngamashumi amathathu lesithupha, okutsho ukuba ikhokhela intshantsho zanyekenye iqembu leManchester City ngemiklomelo emithathu ngemva kwemidlalo elishumi lanhlanu. NgaseSpain, iqembu leReal Madrid yilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelwe ngamashumi amathathu lesithupha, ukuthi ngemva kwalo kule qembu leBarcelona elile miklomelwe ngamashumi amathathu lane ngemva kwemidlalo elishumi lane. Ngiyimel Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngokusenjalo, ingcwethi ecubungula ezemidlalo umuzi wethu uHadebe uthi eleZimbabwe selihlela thola isicoco segolide emidlalweni i-African Union Sports Region 520 Youth Games esaqhubekayo emdlalweni wokukhabana owejudo, ngoba elinye iqembu obekumele lincintisane lelizwe lingasabuyanga kulimidlalo. UHadebe obekulo imidlalo lamuhla usichazisela okunengi okwenzakaleyo.
Ungakhangela kumdlalo wenguqu, sikhuluma nje namhlanje iZimbabwe abafana banqobile betshayiswa 23-1. Ngemva kwalokho ade bedlale leMozambique badrawa 1-1, kutho ukuthi sebele 4 points bakhangela ukuthi benze kakuhle. Singakhangela amankazana, wona-ke adlala kusuka kokuqala atshaye iNamibia 2-1, kodwa izolo atshaywe yi-South Africa 5-0 kundleni eBarberville Stadium yobusuku. Njalo uzathola ukubana namhlanje ngavakatshela inkundla ye-White City Stadium, inhle kakhulu, abantu babuye ngobuningi bezobona i-netball nalo ekhonapho e-White City. Le-athletics layo i-track inhle kakhulu, kukhangele ukubana iqalise kusasa ngeyona i-athletics. Kuzokuthi emdlalweni wenguqu engiyihambileyo yonke ikakhulu ngapha eLiveva Stadium, layo yona eseyalungiswa yabanhle, abantu babuya ngobuningi. Namhlanje izulu belisina kodwa babuyile ngobuningi basekela iqembu leZimbabwe linqoba 3-1. Sikhangele ukubana iZimbabwe yenze kakuhle. Abe-tennis sebeyenze kakuhle, sebekuma-semifinals. Sikhangele ukubana inguqu benze kakuhle, kanti le-athletics.
Kungenwa njani lapho enkundleni? Akuhlawulwa.
Akuhlawulwa. Sikhangele ukubana imidlalo isiyaphetha, kuzabe lokho kunjalo. Abantu sebesibakwazi ukubana akuhlawulwa, kodwa uzananzelela ukubana ekuqaleni abantu bebengakwazi. Njalo abantu sebelokhe besiba nalokho esingakuthi uku-appreciate-a ukuthi imidlalo leyi isikhona emzini wakoBulawayo, abantu bakhona ukubana behambe beyibona. Laba abathakazelela ijudo le-basketball bakhona ukuhamba enkundleni ye-3-3 e-ZITF. Laba abathakazelela i-boxing bakhona ukubana behambe e-large seat hall. Laba abathakazelela umdlalo wenguqu bakhona ukubana behambe eLuveve kanye le-Barberfield Stadium. Kuzothi-ke laba abathanda ezokugijima i-athletics iyabe ikhona e-White City, ngikhuluma nje izaqalisa kusasa. Kuzothi laba abathakazelela i-netball layo ikhona khonapho e-White City. Ukhona ukubana uthi ngapha ubukele i-athletics, ngapha ubukele i-netball. Lokho-ke kuyinto eyenza kube lula njalo kuthokozisa uZulu.
Lo ngumuzi wethu uHadebe, ingcwethi ecubungula ezemidlalo, bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili.
Isigaba sebandla leZANU-PF eMashonaland East lamuhla sibe lomhlangano we-coordinating committee, sanquma ukuthi umphathintambo wezomvikela uMnumzana Sydney Sekera Mayi lomphathintambo wezempilakahle uMnumzana David Parire Nyathwa kumele basuswe kudalele Central Committee yaleli bandla.
Hayi ke, isikhathi kasisavumi isihlobo esithandekayo. Kayehlukane olivalelisayo nguntungamilinkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.